ngomfufu 2014 silethulela uhlelo lezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani silukandaba kumagumbi amani omhlaba elingali khona lamukela imoyini ngenjabulo igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Sekulokusilela kwemali kwamanye amabhanga elizweni. Silengxoxo lengcwethi kwezenotho.
Yeah, siyabona sinothi sewenzakala futhi ikakhulu Afrika Bank eyayiyikhindo.
Ibandla le-MDCT lithi seliqedile uhlelo lokukhetha amalunga ezigaba phambilini komhlangano ozakhetha inkokheli yelizwe iCongress. Sisezwa ukuthi sekuzenziwani.
Bekuyikukhombela nje singathi ukukhombela abantu nje bekhomba ukuthi hayi esikhundleni esithize besifuna uzibani. Labo-ke ababe benomethiwe bekhonjelwe esikhundleni esithize sebayahlangana kwiCongress.
Ukuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane silengxoxo ngodaba lwabeZimbabwe abesifazane abahlala besebenza kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ngokulokusilela kwemali kwamanye amabhanga elizweni osekubangele ukuthi abanye abantu belale phandle kwamabhanga la ukuze benelise ukufinyelela imali yabo nxa amabhanga la sevulwa ekuseni. Izolo khona ibhanga leKingdom kobulawayo abantu kade befuna imali zabo babikwa befuqane kwaze kwafa amafasiteli. Sixoxe lengcwethi kwezomnotho elizwe uMnumzana Masimba Kutshera ukuze sizwe imbono yakhe ngokusilela kwemali elizweni.
Ya, siyakubona sinothi sewenzakala futhi ikakhulu Afrika Bank eyayiyikhindo. Kubangela ukuthi akula mali, ibhenki langikhona leyabe lingena mali yelo ukuthi banike abantu izimali zabo ezikwanileyo. So abantu sebelala emabhenki umkhuba esawufina ku-Metropolitan Bank laphana ihlupheka le-ABG ukuthi abantu bengakwanisa ukuthi bathole izimali zabo ezeneleyo. Yikho-ke nala emabhenki ukuthi bakwanisa ukuthi bazenye imali nxa ingabuya ebhenki.
Amanye-ke amabhanga angayisiyo yona leyi anjani alabantu abalala khona yini?
Njengani amanye khathesi ayakwanisa ukuthi anike abantu izimali zabo. Kodwa singakhangelisa elizweni leli ngibona njengani kunamabhenki amaningi kakhulu othi kwenze ukuthi abantu babe too much spread out or ukuthi amabhenki amancane anjengaleli eleyawo elingenamali ziyalibhedlela kakhulu uwedlula amabhenki amakhulu anjenge-Barclays, anjenge-Standard Chartered, anjenge-Stanbic, anjenge-Cab ne-Standard Bank.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezenotho obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ibandla leMDCT lithi seliqedile ukwenza ukhetho lwezigaba zelizwe phambilini komhlangano weCongress ozenzelwa eHarare ekupheleni kwenyanga yonale. Ukhetho lolu lube lokuxokozela kwezinye izigaba kwaChaiwana kwaphoselwana qatha abanye baze basuka ebandleni leli. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla uMnumzana Joel Gapuza ukuze sizwe ukuthi sekuzenziwani kathesi ngemva kokhetho lolu.
Ama-nominations bekuyikuthi bekuyikukhombela nje singathi ukukhombela abantu nje bekhomba ukuthi hayi esikhundleni esithize besifuna uzibani. Labo-ke ababe benomethiwe bekhonjelwe esikhundleni esithize sebayahlangana kwiCongress sikhethe nje sibone ukuthi ozasala mbali kuleso sikhundla siyabe sinabantu abaningi.
Sike sezwa phambilini kuthiwa kulo dubo lokusilela kwemali lizela kulungisa njani lokho?
Okwakathesi siyadobhadobha lapha nalapha ama well wishers abathandayo abangani beparty bayanikela then sithi bona ama membership labo bayazama ukufaka lokho abalako okuncane
kukhona yini elikukhangeleleyo ukuthi kuguqulwe kusekelo sombuso webandla
sike kwaba le committee bekulexukwana nje labantu kade libhodile izwe lonke lesizwe imibono yabantu ukuthi babona njani sikhangele into enjengamandla ka-Secretary General sikhangele izinto enjengamandla ka-President amandla ka-Treasury nokuthi impahla yepati iyabe isezandleni zikabani ngubani uyabe ikontrola impahla yepati konke lokho sesukufake kwacaca ku-constitution so sekuyafuza ukuthi nabantu behlangene ku-Congress bebona ukuthi bayakusikela yini bayakuvuma yini ukuthi umbono yabo wabhola njengokufuna kwabo so kakhulu kakhulu akujintshanga okuningi kodwa ikakhulu yinto enjenge isikhundla ukuthi bayabesebenza njani amandla yasezikhundleni ezithize.
Hello-ke ngumnumzana Joel Gabuza umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esebhinga. Umfundisi weZimbabwe umnumzana Angliston Sibanda uphakathi kokwethekelela eMelika eJumayela. Sixoxe laye ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngifike lapha eAmerica ngenkonzo ngizokhuluma ngibe ngizojumayela enkonzweni yethiwa iGlobal Outreach okuhlangane abafundisi abavela emazweni athiyeneyo. Kade sikhuluma khona sikhuthazana ngokuchumayela ivangeli lokuthatha ivangeli sihambe lalo ezizweni ezikude njengokulaya kwenkosi uJesu kanti njalo besikhuluma futhi khonapho ngezinhlupho esihlangana lazo emazweni athiyetshiyeneyo masinxa lapho esihamba khona sichumayela ivangeli besile bafundisi abavele eIndia abakhuluma ngoduvo khona ngala abahlangana lalo labafundisi kade sikhangele ukuba labafundisi abavela eLiberia sikhulume labo sizwe sikhulume ngendaba zeebhola kaba saphumelelanga ngoba lapha abakhona kuvalelwe kuphumeki so ke sibe sikhuluma ngendaba zonalezo sikhuluma njalo lalaba abangapha kithi eMelika ukuthi bebona abanye bazame labo ukuthi bancedise and kukhanya amabandla bazimisele sibili abazalwane ukuthi bakhiphe izimali bancedise ukuthi ivangeli lihambe kanti lingabi livangeli lodwa nje kuphela elichumayeza umuntu limshiye lambili.
Manje pho nxa ukhangele indubo zamanye amazwe uqathanisa leZimbabwe ubona njani umehluko?
Kunzima ukuqhathanisa ngoba into kuthiwa yi-context ithiyene. So kunzima ukuthi angeke saqhathanisa sibili ngoba abantu eZimbabwe bayadubeka. Kodwa ke bona lanxa bedubeka baphakathi badubeka belezidalade ezingcono ezile mgwaqo eyathiwa nguSmith kanti ungahamba ke kwamanye amazwe iyabe ivele ingekho leyo mgwaqo.
Lo ke ngumfundisi Angliston Sibanda ubekhuluma leStudio 7 eseNew York ngapha kweleMelika. Okwamanje ke sendlithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwabesifazane.
Siyalamukela abalaleli kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Lilami owenu usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo lwethu sixoxa lonkosikazi Nozipho Chikomo, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweli South Africa, iZimbabwe Immigration International. UMachikomo yena ke umabhalani ogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kule inhlanganiso. Sifale ngokubuza uMachikomo ukuthi kuyini kahle kahle abayesifazana ababhekana lakho okuhluphayo okwedlula abanye babo abesilisa.
Abaningi basenokudedesa kakhulu abafazi, abakhoni ukuzimela, basenalokhana ukuthi bafuna ukuba ngemva kwabo baba every time. Bakhona abafazi abakhona ukuthi bangaphuma bezimele njengamadoda and futhi abadlula amadoda ekusebenzeni. Izinto ukuzwakala but abafazi abaningi balokho besathukile ukuthi babambane nabo ubaba kumbe babonakale.
Lokhu likuthola ngaphi kakhulu?
Ngapha nje imifanekiso yabafazi esibatholayo abaningi. Siyabona ukuthi abaningi isikolo ukhuluma iqiniso asikho. Baba majority bathola umsebenzi engathi ngcono ngoba bona bangakhona ukungena any situation engafani nekuyabona ukuthi eminye imisebenzi enzima abafazi abakhona ukuthi bayisebenze. So yona leyo iyenza ukuthi babuyele emuva already.
Abalabantwana bayendile kumbe babisele abantwana ekhaya basebenza imisebenzi enjani?
Abanye yibo labo abasebenza ezindlini, abanye basebenza ama-supermarket, abanye basebenza ezishopping zamakula namachayinene anti yabo. So abantwana abanye abakhoni ukuthi babisele futhi abantwana ngenye into futhi ekade sengiyibikele ukuthi ngikhulume ukuthi yenye into ebamba abafazi abaningi. Ngoba uzothola ukuthi ahambise umntwana ekreshini ngesikolo, isikhala amakreshi amanye ayadula. So uzabona ukuthi ngemali ayizoyihola kuyafana ukuthi ngaba sihlalele ebheka abantu abakhe. So bayafosa vele ukuthi bengasebenzi kakhulu ngendaba yele yabantwana.
Ngesithathe ikhefu kancinyane. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Lamuhla balaleli uhlelo lwenu oluphathelane labesifazana esilethulela zona. Ngomgqibelo viki zonke sixoxa lonkosazana noZipho Chikomo, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, iZimbabwe Immigration International. Yena engumabhalane wogatsha olubona ngeziphathelane labesifazana kulinhlanganiso. Ke siqhubekele phambili ngengxoxo yethu. Kathesi kulungiswa amaphepha lawa okuhlala kwele South Africa ngokusemthethweni awama-permits. Bona basukumela phezulu yini? Ngoba nababuya kakhulu abakhanya bezilungiselela kuhle impilo yabo khona ngapha.
Hayi, ukukhulu iqiniso ukuthi khona manje ngesikhathi ama-permits enikwa pha, anikwa emadodeni labafazi. Khona manje sa-applya ku-internet. So sinikwa ama-appointment dates. So lawana ama-appointment dates waza sinceda ukuthi sibone ukuthi abafazi ba-applyile abaningi na kumbe basalele emuva. So far sike sanceda a few women, a very few, because i-organization yethu la isaqala and nathi ukuthi sibe strong financially ukuthi singakhona ukuthi sinceda abafazi abaningi asikakhona. Sinokubheka ukuthi masibheke ukuthi sifuna nje ama-single mothers esibona ngathi bayahlupheka kakhulu. Sinokubanceda nokuzimadlanyana okuncane ukuthi nawo bathuseke nabantwana. But now silokhu siyenza i-research eyokuthi sibone ukuthi kakhulu kakhulu ama-problems ngawaphi, so that masesiqala ukwenza ukubathusa kuyasinceda sesibonile ukuthi hhayi lapha ngathi kunenkinga kakhulu, lapha ngathi kungcono.
Ima lapha ingxoxo yethu. Sibongile ukuxoxa lawe Machikomo.
Alright, ngiyabonga.
Leyo bekuyingxoxo esiqhube lonkosazana noZipho Chikomo, umabhalane obona ngeziphathelane labesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo esizalwane seZimbabwe eyeZimbabwe Immigration International. Lilami owenu usithandekile Mhlanga. Asidibaneni njalo ukuhlelo olufanayo ngeviki ezayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha.
Asibonge ke usithandekile Mhlanga abesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Kwezemidlalo ke lamhlanje, imidlalo yenkezo ye-Premier Soccer League isisiya komlindo yacina kungakhanyi sobala ukuthi ngeliphi iqembu elizaphakamisa linkezo lanxa ele Dynamos kuyilo elikhokhelayo kungalane yemiklomelo. Sixoxe lengcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kwakhathesi ngibone ngathi bekuyisizini ebimnandi kakhulu. Siyabona ukuba neqembu le-Dynamos lophela iqhubela phambili, ngiyalisenza kakuhle. abantu abaningi bakhangela ukubana yile lizayenelisa ukubana lithathe njalo isicoco se-league okweminyaka wesi-4 kulandelana bona beqeqetshwa ngu-Callisto Pasua okwakhathesi bayenze kakuhle. Siyabona njalo ukubana kule iviki bazahamba beyedlala leqembu le-Buffaloes khona ngale mtare mhlawumbe kuzaba ngumdlalo ongathi ube nzima kibo lo kodwa uzananzele ukubana iqembu le-Dynamos alikatshaywa emdlalweni engu-13 ebesebeyidlalile lokhe batshaya liqembu lewange ngo-week 11 so bayenza kakuhle ngomunye umdlalo omkhulu benganqoba kulo mdlalo bazabe sebekhangele ukubana bethathe lentozo kodwa kulamaqembu ayisondelelayo i-Dynamo sokugoqela u-Caps United yona ezabe idlala le-Highlanders i-Caps layo ayikatshaywa emdlalweni yayo engu-6 esanda ukuyidlala lokhu yanqotshwa i-Dynamo kuzokuthi i-Highlanders yazi ukubana sebechiye ukayidra sengekhoach wabo njalo ke kuzakhangela ukubana bedlale kakuhle mhlawumbe sebekhotshwa ngu-Mark Matt kodwa kule qembu le-ZPC Caribbean ingene lo nyaka lalo lenza kakuhle yilo ke elichaya i-Highlanders 3-1 kumdlalo wawo wokugcina kuligi eminye imidlalo ekhona kuyona le impela viki i-Chickenini izadlala le-Black Rhinos i-Chirefi le-Bantu Rovers i-ZPC izabe i-Triangle i-Harare City izabe i-FC Platinum kuthi i-Sharpan Mine izabe i-Chapungu sokuzokuthiwa nge idlale le-How Mine.
Lo ke ngumuzi wethu Hadebe ingcwethi kwezemidlalo yenguqu ubekhuluma le studio 7 ecingweni ekwabulawayo.
Maybe I'm amazed at the way you love me all the time. And maybe I'm afraid of the way I love you. Maybe I'm amazed at the way you pulled me out of time. You hung me on a line. Maybe I'm amazed at the way I really need you.
Ingoma ka Jeremy Jordan ehamba ke lo Kelly Palme ebesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye izindaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Esekulokusilela kwemali kwamanye amabhanga elizweni. Ibandla le-MDCT lithi seliqedile uhlelo lokukhetha amalunga ezigaba phambilini komhlangano we-Congress. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa igama lami ngu-Chris Gande. Lilale.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.